lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lenduna uMasuku owesigaba semadobo ngiyalamukela kuhlelo Ya umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi kumi njani ngendaba zendlala khona ngapha
Ngiyalo ngiyakukhulu abantu abaningi abazuzanga ngendlala
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi baphila njani njengoba usithi abazuzanga lona
Ah abanye kade sibaphila ngokuhamba kubona abazuzayo befunde lokuzabe ngicela ukudla bebancedisa ngalokhu langalokhu abantu abaningi bonyaka indlala ikhona asikwazi ukuthi kwakwenziwa njani
ngokubona kwakho kukhona yini okungenziwa okufana lokuthi abantu balime okunye okungalimeka kungelazulu
kungelazulu amadamu ngawakho amarekesini anganceda abantu amarekesini anganceda abantu amadamu kwenziwa amadamu abantu balime emarekesini akula nto enganceda abantu ma izulu bathi salisekho lithi ukunakwa luliyana lapho liyeqelinye lapho liyeqelinye lapho akusafanani nakuqala
khona kokucela kwabaphezulu kwakusenziwa ekadeni akuncedini lezi nsuku
ya abantu umquma kusikwa basawazi sabantu abasikwa basawazi kwakuthi ngesikhathi lesukaagasti baqalise ukuzila konke yonke into ilungise ngu-agasti septemba kulungise konke lokho kubikwa kumile egangeni lapha kula yihlahla ezomileyo lamalembu abugcwele amagangeni lapha kudotshwa konke amaplastiki agcwele emagangeni lapha kudotshwa kutshiswa abantu abaningi abasakwenzi khonokho
wona amasiko engalandelwa kuhle kugidelwe izulu libona ungani lingeza yini
bicela ye babecela abantu kugidele izulu labathumayeli labo babethumayele ekuseni bavuke kuseni kusathunyayelwa ucela izulu uzulu liyacelwa phela liyacelwa kuningati
manje pho
ukucela izulu ngithi ukuqala ngagasi kutimba ucela izulu
manje pho kathesi okubangela ukubana lingacelwa kuyini
lokho kakutshela kunzima kakhulu ukuthi ngucace ukuthi kuyini inhlonipho kayisekho inhlonipho kayisekho umhlaba wonke inhlonipho kayisekho emhlabeni
lingasitshela nje ngamafitshane ukuthi lithinda
ye kathi kudala abadala babekwazi ukuhlonipha babehlonipha inhlonipho ikhona nonkulunkulu ukubhalisinti ukuthi hlonipha hlonipha kuhlonipha inkalakade abantu abasela ndaba nokuthi sobesenza lezinto ezinhle ezingafanelanga kunkulunkulu ukuthi zenziwe umhlaba usungcolile kwakubona ukuthi umhlaba usungcolile singasazali umhlaba ungenzi phela sasihlonipha kwakuhlonitshwa umhlaba wawuhlonitshwa lo muntu oyihlonitshwa abantu ongasahloniphi
abafana labo kansila kunye lalabo abedalele phalamende bayaliphathisa yini ngesikhathi lesi esendlala
ye hayi baphathisa baphathisa
baphathisa ngani
bahamba bekhuluma lo-DA u-DA etshela uminista uministar abakhangela ukudla baphathisa kusho abaphathisa njengoba lenhlanyelo baphathisa wonke fertilizer baphathisa lokudla lolaso kule ndlala baphathisa ukuthi ukubona njani khona ngapha
hayi
zimbabwe abantu ngabasoze bafanane phela indlala lileli khona ngapha ngaphezulu lapho lalapho kubikwa njani
Ayi lati siyezwa nje abanye ukuthi bayakhala besithi bona kungani kusetshenziswa ezombusazwe lapha kuthiwe nqa ungowebandlaleli asikuphukudla asazi ukuthi likubona njani khona ngapha
Hayi ngapha ngajidasi kwenzi lokho angazi kwezinye izigaba kuyenziwa phela isisi wafila ukuthi wena umbusa uyiliphi ibandla isisi umuntu wonke esemhlabeni fantasy uzukudla singalandela lokho ukuthi wena uyiliphi ibandla wena uliphi ibandla abantu bangafa phela yiwa abantu bangalelo bandla lelo bandla kodwa ngabantu bani ngabantu benkosi bonke yikho esikukhangele ngithini izinto
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe baba ungavalelisa abalalela
hayi siyabonga
hayi lathi
siyabonga siyabonga kodwa ihlonipho fanti bekhona kakhulu ihlonipho isikhathi sezulu fanti sihlonitshwe
leyo ke induna uMasuku owesigaba semadobo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lelali